Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanenginengi ekwebeweni kwegolide. Okwethusayo kathesi yikuthi into leyi ayiqali. Abasakhumbula uDixon Matthews owayephethe iMashonal and Central ngo-2017 wako wakuthinta okubana ubaba lowo uyathinteka kunkohlakalo. Okulusizi ukuthi uMuyi uSibusiso Moyo uLieutenant General sowadlula. Ngoba ke kudingakala ukuthi sichasele ukuthi kanti njengoba sithi babopha abagqagcele lo odephethe ilizwe uMuyi uMgabe ebuseleni. Kodwa nanka amasela ayiwo akhanya ale minyaka etshontsha. Ukuthi kanti bathini ngawo ngoba wayengakwenzi yedwa wayekwenze elabaningi abakubutho. Yikho ibutho leZimbabwe likulwelayo yini? Ikele kudisendayo against amaZimbabweans ukuthi kube labanye abantu abatshontshela nje ilizwe kungabi indaba zalolu. Kumbe ukuthi inkohlakalo nje semakhandaba ukuthi bacabanga ukuthi ilizwe leli yi-private company yabo ayisilo labantu. Kulusizi ngoba abaningi basale empini belwela leli lizwe ukubana wonke umuntu ebe lempilo kahle. Kodwa kathesi sokungabalutshwane abazikholisela umnotho welizwe. Ngoba ungazibuza ukuthi kathesi kuphuma kwegolide, ungazibuza ukuthi i-diamond laya ngaphi, i-platinum kwenzakalani, ngoba ilizwe leZimbabwe ngendlela elilenotho ngayo ngezembiwayo, kakufuzanga ukuthi ngabe lilobuyanga, ngabe abantu beZimbabwe bangabayanga ngendlela abayiyo yona. Kodwa ngenxa yokuthi silabantu abakhohlakeleyo, abacabanga ukuthi ilizwe i-private farm yabo, bazithathela benze santando. Ubususiba labanye abangaphilanga emakhanda, obathola begqoka izikipa zalabo ababadubekisayo, abazimisela ukubulala, bebulala on behalf of abantu ababadubekisayo, ukuthi kanti kuyini okusilelayo emakhanda abo.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba uphume esethusela intathelizindaba izolo esithi zizabotshwa zingavele zibhale ngalolu daba. Yena uMnangagwa abanye bathi kumele aphume egcekeni atsho ukuthi liqiniso yini okukhulunywa ngaye kule filimu. Singabona yini ephuma uMnangagwa kumbe uhulumende akhona amanyathelo esingabona ewathatha ikakhulu ngemva kokwethulwa kwefilimu yanamuhla?
Kuyadanisa kakhulu okuthiwe nguGeorge Charamba, ngoba uGeorge Charamba alobana ongumuntu ocabanga kuhle, ocabanga njengomuntu okhulumela umuntu ophethe ilizwe, alobana baphendula imibuzo yona leyi. Njalo ilizwe lelo kudanisayo ukuthi silama departments ayi-2 alisana lobukhohlakali. Kasikezwa ukuthi bathini ngakho, kodwa badla imali zelizwe kuyikuthi umlando wabo ukuthi belwisane lobukhohlakali.